Wayengumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti uthi minyaka yonke ngenyanga kaMpandula sekuyisikhathi lapho abaseduze lomongameli Mgabe labamsebenzelayo abakhangelela ngabomvu loluhambo besiyazithengela impahla benatha bezijabulela. Kodwa uBiti wayengumphathi ntambo kuhulumende omanyano uthi udaba ayisilo lohambo lunye lokuya eNew York kodwa ihambo zakhe ezimbalwa esezichaphaze umnotho welizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi abakade bekhaphe uMongameli Mgabe baphiwe inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola $12,000 ngamunye yokusebenzisa phakathi kwamalanga amahlanu beseNew York. Kodwa imizamo yokukhuluma lohulumende ngesilinganiso semali le yehlule. Ilunga ledale le Central Committee ebandla lezanu PF umnumzana David Ndlovu uthi akulalutho olubi ngehambo zikamongameli Mgabe ngoba uphinda njalo uyabemele izwekazi le-Africa njengoba umgcinisihlalo omanyano we-African Union.
Hayi, but nxa ehamba andiyabe kuphinde strips. Now ukhokhela iZimbabwe ukhokhela ilokuzeni iAfrica Union so nxa evumele ukuthatha ama-duties la kumele awa-perform manxa angasaphofe ama-duties la kuyathaka ayenza umsebenzi wakhe njalo ma-expenses ama-duties wona la namshiwo ukuthi acover ama-organizations wona la abe wa-representa abe ngamasoma ma-expenses ayeZimbabwe nxa siyarepresenta i-Africa onef uhamba ngemali ze-Africa Union kahambi ngemali zeZimbabwe.
Kodwa owake waba ngumphathi ntambo ezobudlelwano lamanye amazwe kuhulumende omanyano umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi lanxa ugatsha lwakhe lwalumele lube yilo olukhangelane lenhambo zikamongameli Mgabe leziphathamandla zikahulumende wayengavunyelwa ukwabela ihambo lezi imali.
But okuqakathekile lapho ukuthi ngikukhulume masinya ikuthi nxa uMgabe ephumela izweni ukhangelela ukuthi awukhulumi ngomgabe nje ikakhulu kathesi engasaphilanga kuhle ukhuluma ngabantu abaningi ahamba labo ukuthi iframachine yavele igcwele iframachine igcwele ngabantu kuphela abepresence office bona abahamba laye okuthi bona labo bantu labo bahola amaphedi yenza nalayo imali enikwa ngelanga ukuthi baphile bengaphandle kwelizwe and imali yaleyo yinye ecuca isikhomba sikahulumende kakhulu kakhulukazi ukuthi khona ukuswelakala nje kwama-controls athize ukuthi umuntu engabowenza intando yakuthi engenza ama-trips amaningi angakana ngenyanga kumbe ngomnyaka kungala ndlela eyokuthi i-fiscus ingaba la mandla awukuthi hayi sokuphezu kwamalawulo kakumisi kwenzakala nje nokuthi kuzobala ukuthi into yalene isehluleka thina ukuthi siyimise ngoba abanye bethiwa besebesehofisini yena leyo umongameli lawo besebesidla njengaye.
UMzila Ndlovu uthi udubo olwaba khona ngesikhathi sikahulumende omanyano yikuthi kwasuka kwaba khona abanye abasebencintisana lomongameli Mgabe kuvakatshela amanye amazwe bechaphaza imali yelizwe.
Angisakhumbuli kahle kahle ukuthi imali yezisebenzi ngoba yayisehlukane ukuthi yena njengomongameli uyabe le mali yakhe i-rate yakhe ihlukile kuleka minister eka-minister ihlukile kule ama-directors yama-directors la ihlukile maybe kulabantu be-security but abantu balawa mhlawumbe babe le mali edlula ama-200 ngelanga yena mhlawumbe engena ama-several thousands idongela maybe 5,000 ngelanga and kufanele ukuthi into yale ngiyikhulumayo ukuthi nxa usengela lo Arthur lo Thokozane bengabe ibuza ukuthi babeyithatha yini imali yale ethi $5,000 ngelanga babeyithatha bethemba ukuthi kuyukuthi imali yale nxabe ngatshela abantu bezimbabwe ukuthi bayisebenzisani ngelanga leyo mali.
Ihambo zikamongameli Mgabe zengezelelwe lumnyaka kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumgcinisihlalo wenhlanganiso ezimbili i-African Union leyomanyano wamazwe ngezansi kwezwekazi le-Africa ye-SADC okubangele ukuthi umnyaka uqala ubesethekelele amazwe angama-25 esebenzisa izigidi lezigidi zamadola.